I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe laku region yethu. Okuthi ukuthi amanzi malutshana kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu. Amanzi malutshana kakhulu. Kodwa siyanenzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Ana nawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangele ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokhu esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa bezayengeza la ingqolelo kuthi ukuthi asusibe sesimeni sokuthi sesiyabe sesiyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba kuhamba kwa kona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo-ke yokuthi kuma-irrigation schemes analawo kupontshwe ngesola, siza kuba le nkinga. Asoze sibuye sithole isivuno leso esisikhangeleleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesihambile ukuthi kupontshwe-ke ngamagesi esiwathola kubani kusolar energy, right? Nanto phela ilanga livaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabo business people, esingayenza njengabalimi. Yes, ukuyinvesta kusola kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje, inkomo zisasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathatheke imali yana bathi invest kusolar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa-ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo yilonyaka.